Untiko locha ololaga olumangalisayo osethole senzima izakhamizi zeCountry Park ubikwa ehlasele ngamandla lamuhla wachaya abantu abane abagoqela omunye ubaba ochaye imbambo ngembokodo. Isigalesi senzakala lapho okwahlaliswa khona abantu nguhulumende phansi kohlelo lwakhe lwehlalani kuhle Karikayi. Kodwa ayisekho indlala kahle kulelo lokithi. Nanko izakhamizi zithi kulento engabonakaliyo ejika amatshe ichaya amafasitela azo ezindlini njalo ibhoboza ama-asbestos. Izindlu eziningi zilamafasitela afileyo njalo phezulu sezizimbobombobo. Udubo lolu luqale kunsukwane ezedluleyo okubangele ukuthi izakhamizi ziyedinga abaprofethi ababuye bengasadlanga ngotshani izolo kodwa behluleka ukuyikhipha into le. Abaprofethi laba babuye bathi into le ngeyomunye ubaba umnumzana Tito Mgumbo. Kodwa ubulandule lokhu uGumbo. Omunye wabaprofethi laba ubikwa echawe laye wageleza igazi esiphundu. Namuhla sithole imbiko yokuthi abaprofethi laba babothiwe. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa ngalolu daba. Kodwa izakhamizi zihambe zadinga omunye njalo umprofethi obikwa eyingcwele ekukhipheni ondofa uSiziba. Sikhuluma nje uSiziba uzalala elomlindelo evuke ekuseni ezama ukuthi akhiphe untukulutsha ekusasa ngehola lesitshiyagalombili. Sixoxe lomsolwa umnumzana Tito Mgumbo yena olandule ukuthi undofa lo ngowakhe.
Mina ndishani hlabule mongono ndishani nongwana kungoba ngwakulashela akayinda akafika kashayo
kusasa kulapho ukuzavela khona sobala ukuthi ngokukabani okuyinto lokho. Ayisikho kwami njalo endlini yamakula lutho. Bahambile izolo bakusweni bangihambela amanga mina ngabe ngokwami ngangingasoze ngivume ukuthi bahambe endlini yami.
Umnumzana Tito Mgumbo yisakhamuzi seCountry Park njalo nguye obechothangelwa ukuthi ngumnikazi kantiko lotsha osehluphile. Untungamenkomo weStudio 7 uphinde waxhuma isakhamizi esithi zitshaywe imbambo lamhla umnumzana Promise Gondwe.
Mina namhla mvele emsebenzini ngitshayiwe esayidini lembambo. Kungitshayile isayidi le lembambo lapho.
Awulimalanga pho?
Ya, ngilimalele phakathi wokuthi vele mnoma ngihambe ngizwa ngathi ngile hlabo, ubuso wakhona ungathi ule hlabo phakathi.
Aso muntu olijikileyo ilitshe yini eGondo?
Hayi lapha kale sasicabanga ukuthi ngumuntu ojikayo but okakadesi akusela muntu wokuthi ngathi ngubani ngokuthi ilitshe liphonge ukuphosha umuntu wakhona akabonakali.
Izolo sizwa kuthiwa kubuye abaprofethi bazama ukukukhipha okuyinto lokho okuhluphayo. Ukuhambe njani ungasichasisela?
Ukubuya kwabamaprofethi laba babuya lapha bazokhangela besithi bazakukhipha but into eyenzekeleyo bona into eqinise ngizwe sibili bayihlulekile kuyikhipha ngokuthi bathi sebebuya laphana baqonda indawo ezingethu but akula yinto esiyibonileyo ngokuthi thina bakade simelele ukuthi sibone ukuthi bazabamba into but ngendlela yokuthi yakhona asizange sithole lutho abalalo. Bahle basuka bechiya bese bengakasuki lapha kuhle kwatshaywa enye indlu. Bahle basuka becontinue ukuhamba ngendlela yokuthi abahlulekile ukubamba into le.
Omunye wabo wabaprofethi laba simbo nekumfanekiso lapha ephuma igazi ekhanda kuthiwa layo itshayiwe.
Lapho kade bebhodebo bebaningi laphana ukuthi ngichasele ukuthi utshayiwe yikho lapha ngingathi ngamanga angisoze ngithi iqiniso kumbe ngubani ngokuthi mina ngibone sevuza igazi kuphela ngemuva kwesithuthu.
Liyalala emlindelweni so?
Ngayisilwane sesendlini anje lawo indoda uyaphuma uzolala emlindelo abanye ubone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Promise Gondwe isakhamuzi seCountry Park esithi sitshaywe ngondofa lamuhla. Xoxe njalo lokansila walesi sigaba umnumzana Colette Ndlovu ngesindaba siphenduleleyo.
Namhlanje bezokutshaya abantu bezitshaywa ngamatshe kuyikho kubatshayayo. Abalamhla sibathembe kakhulu ngokusiziba yena leyo nguye wakhipha lo wayehluphile okuthiwa ngu-NS.
Izolo sizwa kuthiwa omunye obecatshangelwa ngubaba okuthiwa nguGumbo esikhulume laye laye walandula wathi ayisikho kwakhe. Kukhona obuke wakuzwa ngaye?
Ngisuka kuye khona manje nje ngizoba ngikhuluma. UGumbo kutshiwo ngabantu laba ukuthi ulakho wasesithi ke sengisiyalivulela endlini yami kuyanini lizokukhupha bethuleka ukukhupha.
Namuhla manje lapho laba abatsha abathi bazalala bekuthile kusendlini kabani?
Bona bathi bazathiya i-section yonke, bangathiya i-section yonke kakusabaleki. Bona kabafuni kutsho ukuthi kubani, kodwa bazabona abantu sebekukhupha kulowo lapho.
Ungathi into zobuthakathi yini lezi kansila kumbe ngamasalamusi nje?
Ibuthakathi sibili ngoba awungezake kuyi ukuthi khona kube ngamasalamuso ukuthi ungashaya izindlu zabantu uzibhoboza, ama-spaces ebhobozwa, ama-window ebhobozwa. So thina siyabona ukuthi ibuthakathi ngoba kakuqali lokhu ngokwesithathu we-Kaltu Park.
UMnumzana College Ndlovu ngukansela we-Kaltu Park ubekhuluma ecingweni noNtungamenkomo we-Studio 7 ese-Kaltu Park koBulawayo. Njonga ke sihlukane ngokuthi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela namhlanje. Icele le-MTCT eligokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho usanda kubhasiswa edala lephalamende we-Electoral Amendment Act. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo wonke isidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.